Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 14 Nhlolanja 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uzulu weZimbabwe umanyene lamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lokukhuthaza ukusebenzisa icondom njengendlela yokuzivikela ele International Condom Day. Ngasikhathi sinye kuthakazelelwa ilanga lokukhuthaza ukuthando emhlabeni jikelele ele Valentine's Day. Lanxa uhulumende wathi imbadalo yomthelo we-value added tax wawumele uqale kufakelwa impahla ezijeneyo ezivalisa inyama lokunye ukudla ungasafakwa ezitolo eziningi zibikwa zingakasusi lumthelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lanxa ubufakazi buveza ukuba liyaqansa inani labesilisa abasebenzisa icondom lapho besiya emacansini ukuzivikela emkhuhlaneni ethelelwanayo, abaphatheke kumikhankaso yokusabalalisa ulwazi kwezokuzivikela emacansini bathi sisesekhona isidingo sokusebenzelana labezokholo lwesiKristu ukuze bemukele ukuqakatheka kokusetshenziswa kwamakhondom ngabazalwane babo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngabasebenzana loZulu emikhankasweni yokulwisana lokusabalala kwegciwane ngesikhathi leZimbabwe limanyane lamanye amazwe umhlaba wonke ukunanza usuku oluqakathekisa ukusetshenziswa kwendlela yamakhondomu ukuzivikela emikhuhlaneni etholakala kwezokuya emacansini le International Condom Day. Umsekeli womphathintambo wezempilakahle uMnumzana Adrian Msiwa uthi kunje sebengena imihlangano labafundisi ukubabonisa ngengozi ekhona lapho abazalwane bephatheka kwezemacansini bengazivikelanga.
Kuswera nezuro wakuchaye ndaitaura namapastors ndichivati mapastors imwe kana muchiparidza shoko ramwari
lokhu bengikhulumisana nabafundisi batshela ukuthi lina bafundisi ndibokwemukela abantu beyilokho abayikho khona lapho lithumayela ilizwi lenkosi. Bakhona abafuna ukulondolozwa ukuvimba abantu ukuthi bangaze basebenzisa lawo makhondomu kungayisikho okungenisa umuntu ezulwini. Kusebenzisa lawo makhondomu kusiza ekuthini izizalwane zize kuNkulunkulu zingeziphilileyo. Kungakho siyabatshela abafundisi ukuba bazemukele zikho lokho ezikho khona ziwasebenzisa amakhondomu.
UNkosikazi Siphiwe Chabikwa ophila legciwane usebenza labeZimbabwe National Network for People Living with HIV ZNNP+ engumsekeli womgcini sihlalo eHarare laye ukhala ngenkokheli zamabandla esiKristu ukuba lokhe ilukhuni ingafuna ukuzoloba yini okuphathelene lezokusetshenziswa kwamakhondomu.
Kunjalo sibili ikhondomu ayaleyisa ngoba bathi nxa usebenzisa ikhondomu ngezinye indlela yabuyisifebe, zisebenziswa ngayo isifebe. Kodwa ngitsho ayisikho ngale ndlela ngoba abafundisi abalalwazi ngawo amakhondomu. Kodwa kudinga ukuthi bafundiswe ngoba ngengabona ibandla le-Seventh Day lele-Anglican. Yikho yamachurch amabili abasivumelayo ngiyahamba ngiyesiyefundisa obaba labomama ngamakhondomu. Bayakujabulela okumangalisayo. Kodwa kulamanye alezi nsuku ama-church ama-ministries afikileyo akuyinkinga ukuthi liba approach amabandla ngkhona bemakhulu kakhulu ukuthi ukhulume ubatshela kuba nzima.
Ekhuthaza abazalwane ezinkonzweni ukuba sesedlula isikhathi sokube lokhe kucatshangelwa ukuba icondom lisetshenziswa ngabangaziphathanga emichadweni.
Ngiyabakhuthaza ukuthi bangemva kwesikhathi ngoba isikhathi esiphila kuso isikhathi esimele ukuthi wonke umuntu abe le mfundiso yokuthi icondom ayisiyo yamakhikitha kuphela. Ngiyabantu abasezindlini mhlawumbe senzelana ukuthi singanikani ama-STIs kodwa ayawondla imuli ngezinye indlela amaphilisi alama-side effects kodwa icondom kalila ama-side effects. Ngiyabakhuthaza njalo.
USimon Muvindi ngosakhulayo oleminyaka engama-21 Yenage ukhuthaza inkokheli ezinkonzweni ukuba ziphatheke ekulondolozeni impila kahle yabazalwane kwezemacansini okubalisa ukuzivikela besebenza amakondom.
Nxa bona besithi inhlonzi yabo ukuthi bekhuthaza abantu ukuthi bebe lempilo enhle. Akumelanga behluleke ukuthi bebetshela abantu ngamakondom emachurch lawo. Isizathu nje sokuthi abantu bamachurch mina ngibone ngani baku esingayithi denial. Abafuni ukuba wazi ukuthi echurch abantu bayangena emacansini. Babefuna ukuvika ngeBhayibheli. IBhayibheli liyasikhumuthaza sithi yikho libona even lapha. Siqala sithi thina singakashumayeli ikondom. Siqale sasishumayele iabstinence ukuthi uchiyane lakho kwamacansi.
Inkinga ngabamabandla ezokholo uMuvinde ethi kuyikuba besala ukukwemukela ukuba abazalwane bephatheka kwezemacansini ngasese bese bezenza abamsulwa lapho sebesenkonzweni.
Sinjalo siyawazi ukuthi abantu noma singabatshela ukuthi lingangeni emacansini, abantu bayangena emacansini. Ingakho thina sithi abamachurchi kufanele bechumayele ngokuqakatheka kwamakhondomu lawa, bengabi kudenial, bebewazi ngoba abantu bayaba bayangena emacansini leqiniso.
UZulu kakhulukazi abasakhulayo bathola ithuba lokuhlolwa igazi ukuba balalo nalo bahatshi igciwane le-HIV, kuthi abesilisa abekade befuna ukusokwa labo balitholile leli thuba lokwenze njalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Lanxa uhulumende wathi imbadalo yomthelo we-value added tax wawumele uqale ukufakelwa impahla ezijeneyo ezibalisa inyama lokunye ukudla ungasafakwanga ezitolo eziningi zibikwa zingakasusi lumthelo. Lokhu sekuthi intengo yokudla iphezulu kakhulu. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngelungelo lezithengi e-Consumer Council of Zimbabwe, uMnumzana Comfort Mujekeza, othi imali esifunakala ukondla imuli elabantu abahlanu ngenyanga isikhuphuke yedlula amakhulu amahlanu.
Sebarifesa i-idea ye-fatley, but kukhanya kule ndawo ezilutshwane bangaka-implement. So ama-consumers nxa ehamba kumashopu akhona bayathola ukuthi i-price intengo leyana lokho ikhwelile ekayehle. Siyabona i-challenge leyi kukhanya i-business community yethu nabo abayenzi into ezinhle. Nxa i-government i-announce i-price increase bayahle bakhweze khonapho khonapho, but nxa i-government seyi-reversa bayathatha isikhathi sabo ukuthi ba-implement ba-reduce ama-prices. Iyo i-challenge isihlangana layo.
Kati yona intengo okwakathesi iminjani ikakhulu enyama isizwe abantu bekhala ngayo, singathi i-KG eyodwa ingayenza malini e-ration meat?
On average i-KG enyama nxa sikhuluma nge-economy kathesi average is around $5 per kg. Intengo le inenge kakhulu considering ukuthi inyama is a basic food. Ngawukhangela intengo ye-chicken it's around $3.85 per kg. Nayo intengo le inkulu kakhulu.
Kuzagcina yini intengo isiyehlile nxa sikhangela ukubana umthetho wona usithi bayehlise?
Ya, into yokuthi i-government yafaka umthetho ukuthi kuyehle, sikhangelele ukuthi kuyayehla. Into enye ekhona nge-competition seyikhona kathesi, lakho kuzafosa ukuthi labana abalutshwane lokhu bengakayehlisi intengo yabo bayehlise. But into esihlupha kakhulu ukuthi even nxa singabalanga nge-15% le kathesi okule-outcry ngenxa ye-15%, but even i-15% ingekho i-price yakhona layo inkulu kakhulu considering ukuthi inyama nxa ithengiswa i-beef from farmer to abhathwa it's around dollar something a kg, and nxa seyifika ukuthi i-final consumer seyithenga nge-$5 intengo yakhona iningi kakhulu. So u-farmer who is supposed to benefit is benefiting less than ama-middlemen lapha in between.
Nxa sikhangele lezi nsuku imuli elabantu abahlanu ifuna malini, lokho kuthiwa i-bread basket?
Kathesi ikhangelela slightly above $500. But everyone is akhangela imali leyi. Siyabe sikhangela ama very basic ukuthi abantu baphile. But thina sikhangela ukuthi ngesikhathi esiphila ngaso kube lezinye izinto which you can call ama luxuries esifunakala empilweni. But nxa sikhuluma nge 500 siyakhipha konke into zabo entertainment, into zabo kube lento zama basic kuphela ukuthi umuntu asurvive.
Alo ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngelungelo lezithengi Consumer Council of Zimbabwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zelokitshi leRosettenville eJohannesburg kwele South Africa esezitshise izindlu zabakwamanye amazwe ezilithumi lambili zitshaya phansi ngentonga zisithi aziphumi zithi zona abaphume baphelele lanxa umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba ezikhuthaze ukuthi zimise ukuhlasela abakwamanye amazwe abetheswa umlandu wokudala amacala kuleli lokitshi. Ugigaba ubhotabhote edolobheni leJohannesburg izolo ekhuthaza izakhamizi ukuba zibike emapholiseni nxa abokuza besephula umthetho ukuze babotshwe bayevalelwa estokisini hatshi ukufaka umthetho ezandleni zabo. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Ekhuluma ngemva kokwethekelela indawo eziningi elokishini leRosettenville, umnumzana Gigaba utshele izakhamizi lokushileli ukuthi uhulumende uyaziqakathekisa kakhulu izikhalazo zazo zokuthi kulabanye abakwamanye amazwe abadala amacala kuleli lokitshi. Kodwa kukhuthaze ukuthi kubikelwe amapholisa ngalezi zehlakalo, hatshi ukuthi abakwamanye amazwe laba bahlaselwe.
No community or community member must take.
Akekho umphakathi loba ilunga lomphakathi elelungelo lokuthatha umthetho liufake ezandleni zalo, ngoba kufanele kuqale kuhlolisiswe insolo zonke ezetheswa labo okuthiwa badala amacala.
Lamazwi kaGigaba athole indlebe ezivaliwe kunengi lezakhamizi zalelilokishi ezilokhu zitshaya phansi ngentonga sithi abathathe imitshaqana yabo baphume abakwamanye amazwe kuleli lokishi ngoba bengekela bazawukhomba olotshwala. Nkosikazi Teresa Zwane isizalwane seRosettenville.
They're selling the trash to our children. They're making our children a butcher.
Bathengisela abantwabethu izidakamizwa. Benza abantwabethu bathengise imizimba yabo. Sikhathele ngabo. Abahambe. Abahambe ngoba loba sitshela amapholisa abenziwa lutho.
Kakusizo zodwa izizalwane zaseNigeria ezihlaselwayo kulodlakela. Isizalwane sakule Malawi Nkosazana Elubey Mwalen ngomunye wabatshiselwe indlu, noma nje sithi akukaze kungene izidakamizwa endlini yakhe.
Sengiphelelwe ngamacebo. Okwamanje ngiyazulazula ngizama ukudinga imali yokuyalojwa, kodwa angazi ukuthi ngizayitholaphi.
Lokhu sekuchiye bonke abakwamanye amazwe kuleli lokitshi bezibuza ukuthi iyozala nkomoni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khushi Ndlovu uthi akulunganga ukuthi kone abalutshwana bese kuthiwa bonke abakwamanye amazwe izigangi.
Asibe nama brothers and sisters, we are African. Sonke silapha sizama ukuthi sidinga impilo sizaneni. Lathi siyabe sizama ukuzophanda la eMzansi, hayi ukuthi size ngokudlwangudlwa.
Kulezi nkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala elokishini leRosettenville kanye leyingcelelane lalo eLetafontein. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Live talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngunanza ezothando ngelanga le Valentine's Day. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amalunga ayidalela ePhalamende amabandla wonke eMelika ayavumelana ukuthi wenze kahle umnumzana Michael Flynn ngokuthiya umsebenzi wokuba ngumcebiso omkhulu kamongameli Donald Trump kwezomvikela ngokungatshelanga kwakhe iqiniso isigodlo sikamongameli ese-White House ngeziphathelane le nkulumo ayenza lo meli weRussia kwele Melika. Unobhala jikelele umanyano wenhlanganiso yamazwe awe-NATO uJens Stoltenberg uthi umhlangano wabaphathintambo bezomvikela uzagxila kakhulu ekwengezeleleni imali esetshenziswa kwezomvikela. Utshele intatheli zindaba eBrussels phambilini kwalomhlangano ukuthi nyakenye amazwe alumanyano engeze imali yokuphathisa ezomvikela yafika kumabhiliyoni alitshumi. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ingatsha zemelika ezimbili ezikhangelane lomvikela ezibalisa olwe US Central Command lolwe Central Special Operations Command yizo eziyinsika yelizwe eyokulwisana lamalwa ecatsha. Abakungatsha zombili baqhubeka behlasela abahlamuki ikakhulu emhlubulweni we-Middle East ngesibindi njalo betshengisa ukuzimisela okukhulu ukucobodisa isitha lesi esingelandaba lempilo yomuntu. Kutsho umongameli Donald Trump kunsukwana ezedluleyo ekhuluma phambi kwamalunga e-Central Command. Ubonge wonke amabutho eMelika asendaweni ezitshiyeneyo zomhlaba phetsheya okugoqela kwele Afghanistan. Ugatsha lwe-United States Special Operations Command soluthumele amaqhawe ethu endaweni ezifihlakeleyo ukuyafeza umsebenzi ophathelane lokuvikela elemelika ezitheni zalo. Asikho isitha esingamelana lobuciko bamabutho ethu, kutsho umongameli Trump. Wengeze wathi lanxa amabutho eMelika elolongwe kakuhle njalo ezintshantshu abahlamuki be-ISIS bayisitha esibi kakhulu. Silwisana lesitha esithakazelela ukubulala abantu lokudiliza, kutsho umnumzana Trump. I-ISIS yizidlova ezijonge ukubulala lokubhidliza emhlabeni jikelele. Abahlamuki besimmoslem abedlulisa amalawulo lokhe bezimisele ukuhlasela iMelika njengalokhu abakwenzayo ngo-9/11 eBoston, e-Orlando le-San Bernardino. Izwekazi le-Europe lalo selike lahlaselwa ikakhulu eParis, eNice, eBrussels laseBerlin. Umbiko esiwuthumezela izidlova lezinanku. NjengeMelika, sibambisane labangane bethu sizalitshaya silibhuqe, sizalehlula, asisoze silivumele ukugxila impande elizweni lethu, kutsho umongameli Trump.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Usuku ole Valentine's Day lusuku lokunanza ukukhuthaza uthando emhlabeni jikelele. UMike Hobe weStudio 7 usethulela lolu daba.
I-Valentine's Day lilanga elisaziwa emhlabeni jikelele ukuthi abathanda nayo bayaveza ngendlela ezitshiyeneyo ukuthi bathanda labo abasempilweni yabo bangaba ngomkabo loba abangashadi. Umnumzana Jabulani Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, uthi usuku olwe-Valentine's Day lusuku lokutshengisa umunye wakho ukuthi uyamthanda ngendlela ezitshiyeneyo.
Usuku lwe-Valentine lusuku labantu bathandanayo, yabona. Ilanga lokujabulisana njengabantu bathandanayo, bathengelane izimbali, bathengelana something, yabona, kujabulisa lo muntu wakho omthandayo, yabona.
Uncube uphinde wathi akulandaba ukuthi abantu babethandana nsuku zonke. Ngosuku lwe-Valentine's Day umuntu kumele ayenze into engavamile ukwenziwa yokutshengisa umunye wakho ukuthi uqhakathekile.
Leli langa lidaliwe njengolanga lothando yabona. Manje njengalilanga ilanga lothando abantu bagqoke impahla mailand ne Valentine ezibovu zimhlophe yabona bathengelane izimbali ukuze lelanga libe special kudlula amanye amalanga.
Unkosikazi Sitheni Ncube Batsa yena uthi ebantwini abangomama uthando kumele lubonakale nsuku zonke. Kodwa lolu suku olwe Valentine's Day luqakathekile njalo kumele kube lomehluko kulokwazi nsuku zonke.
Ebantwini abangomama kuqakathekile, ngingathi imfeki iValentine kufanele libe khona nsuku zonke. Kuqakathekile nje you know ukuthi omunye wakho ashowe i-appreciation, akutshengise ukuthi uyakuthanda.
Kodwa ubaza akavumelani lombono kaNcube ethi akathanda amaluba labodoli.
Yebo, yebo, khona nami ngingomunye wabona laba bathi like ngingomunye wami engangithengela ama-flowers. Ayi, mina ngiwathanda amaluba mina. So but bakhona abanye abaqakathekisa izinto ezinjengabodoli, abaqakathekisa izinto ezinjengama-flowers.
Uphinde wathi yena ufuna ukuthi omunye wakhe amtshengise ukuthi uyamthanda ngendlela ezijiyeneyo, hantshi ukumthengela amaluba labodoli. Ubatha uphinde wathi uma imali ingekho akuqakathekanga ukuye ukuthi omunye wakhe athenge izinto ukuze amtshengise ukuthi uyamthanda.
Ye, but akuqakathekanga anyway ukuthi ngalolo suku kumele athenge something. Nxa imali ikhona ivuma, yes, angathenga, but nxa kuwukuthi lakho futhi imali kayikho,
umunye ovumelana lombono kabatsa ngumnumzana Liberman Mpofu. Umpofu uthi noma ungelayo imali, ithuba likhona lokuthi ungamthumezela umlayezo ecingweni.
Yoba imali yabingekho, ungathenga khona ukhano kulilubo kuncane kuzavisa imali eningi. Uzaba nokudabula la, yabona ukuthi hayi ngempela omunye wami uyanakekela, noma nje kuyinto egqokwayo uyabiyibiza ngalona leli langa. La uyaba nokubona ukuthi omunye wami uyangijabulela. Noma ekhathana nje sibona abaningi banikana ama-flowers emafonini laphana, kwenza obunye la ibe lokujabula ngoba ungaphomba ukuyekela njengesizukulwane lesi sakathesi. Yabe sibona ngani umkhangelele phansi.
Umpofu uphinde wathi njengobaba akafuni okuningi kulolu suku, uthi kungaba yinhlanhla ukuthi unkosikazi wakhe amtshele ukuthi uyamthanda. Lapho bephatha udaba mayelana ngabantu abalombono wokuthi abantu abathanda ukuthakazela lolu suku bayazimoshela isikhathi njalo bechitha imali, umpofu uthe abantu laba kumele bajabulele lolu suku ngendlela abavele bejabula ngayo masonto wonke. Abafisa ukusitshela umbono wabo mayelana ngalesi sihloko, ngenani kuhlelo lethu ele Live Talk lize lisithinte kunombolo ezithi +1 202 619 20772. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Mike Hove.
Ele Zimbabwe libhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emibili ilandelana okubangele indlala elizweni kwaze kwaqala uhlelo lokwabela abantu ukudla okubalisa umumbu lerayisi, noma nje bekungabiwa kahle abantu bebandlululana ngokuthi ukuliphi ibandla lezombusazwe. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
IZimbabwe ibibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emibili ilandelana okubangele indlala ezweni kwaze kwaqala uhlelo lokwabela abantu ukudla okubalisa umumbu lerayisi, noma nje bekungabiwa kahle abantu bebandlululana ngokuthi ukuliphi ibandla lezombusazwe. Ukungabiwa kahle kokudla kwabaswelayo kubangele ukuba i-commission ebona ngamalungelo oluntu, iZimbabwe Human Rights Commission, ingenele ikhuze uhulumende kwaba lobubelo kwezinye indawo. Emadolobheni lemaphandleni, abantu baphinda batholiswa inhlanyelo kunye lomvundiso ye-fertilizer lakho okwaphiwa ngenkethabechabi, noma nje lolu hlelo lokupha abantu ukudla lukhangelele ukuphela kunyanga ezayo ngoba inhlanganiso ebezinceda uZulu zangezelela kwahlelwa ukuba kugcina kunyanga ezayo. Usobhuku kaWard 11 eMzingwane uThomas Ngwenya uthi uhlelo luyagcina ngombimbitho, njalo yena ulemizi efika ikhulu kungela muzi ongazange uyekele ukuphiwa ukudla.
Ngithi mina nginguThomas Ngwenya, ngivela ngaphetsheya ngale kuWard 11 eMzingwane. Asincithi muntu ukudla ngokuthi ungena liphi ibandla. Sinika wonke umuntu Mbengikhuluma ngakho kulabo abantu beGwanda vele kuseni kona. Ngisizwe endlebeni zami ukuthi ngapha kuyabandlululwana. Sifuna le into iphele. Umuntu lo muntu kangeni ibandla lakhe.
Usabhuku wenswane ematopo, umnumzana manager Sibanda, usole kakhulu ezinye inkokheli zomdabu eziphatheka kwezombusazwe ethi zibangela ukuba abantu babo balambe kugcine kulokungazwani. Ethi kunhlelo ezizayo kumele bayeke umkhuba omubi ngoba udala inzondo.
Umuntu uncitshe ukudla, osoze uze umuntu kuthiwa uyekele ukuthi abe yilokhu ngenxa yokuthi osobhuku labo bangalandela ipolitiki akulalutho oluhamba esigabeni kuosobhuku. Ngicela osobhuku beqede khonokho, bangakuqede ebantwini babo uzabona into zonke zilunga.
Usobhuku unkosikazi Margaret Moyo yena uthi inkokheli zomdabu aziyeke umkhuba omubi ethi kuletha ubuyanga ezweni.
Lokho kade kusenzakala ukuthi kukhethana umhlobo. Inti kakuphele ngesuku lanamhlanje la. Kuyukuthi kasibuyanga sonke. Inkokheli njalo kazibuyanga zonke la. Ngabe ziyezwa ngulowo lalowo kade ezatshela umuntu wakhe.
Isakhamuzi unkosikazi Patience Dlamini ubonge induna uKillian Masuku ngokuza esigabeni sakhe ethi mhlawumbe inkokheli zomdabu zizaba lamahloni zabele abantu ukudla ngendlela eqondileyo.
Kodwa kakube yirayisi, uyakwazi ukuthi uMadlamini ngiwalelani ibandla. Sizabona ukuthi idola lakho uzalisanga. Lingakuphiki lokho likuvume. Idola sixatshaniswa ikudla.
Unduna Masuku ukhuze abantu ukuba bangalweli into ezivele zibuya zizibolele njalo bengazi ukuba zivela kuphi. Nanko uhlelo selufika emaphethelweni kodwa selutshiye inzondano ngenxa yabantu abangamagovu.
Kungikhathazile khonokho bese ngibethe ngithemi nayo sengicilelane sekukhuluma kodwa-ke abantu nxa bexoxa uyezwa ukuthi kusilela laphana, kusilela laphana. Sikhuluma ngokudla khathesi. Alibona kuya ngami vele. Ngawo lawo azi wona lawo anika abantu eminyakeni njengawona lesikiwo olezulu ngabe bayama bathi ukuthuthela ukudla bethuthela ukudla njengoba kade kuholwa irayisi kuzabe kufa. Yona leyo rayisi futhi i-substandard rice isizophiwa wena lize lilwe libanga ingcekeza. Liyalokho aso ingcekeza yidoti yena lena abayilahlayo bazoyilahlela kini lize lilwe libanga ingcekeza kutsho ukuthi thina
ilizwe likhangelele ukuvuna umumbu omnengi lonyaka kulandela uhlelo lokupha uzulu inhlanyelo lomvundiso ngemizamo yokwehlisa indlala. Noma nje lolu hlelo luthiye ezinye izakhamizi zemaphisa zingalimanga uhulumende esethethe umhlabathi walima umumbu. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Now we'll take a call. Cow and chalice and love and air combined. It's trouble. Shaka. My heart is heavy with sadness. Pastor told me you're going away to jump revival in a country church on Bokome Nyade. But think it over before you go. Think it over before you walk away and leave me here to jump revival in a lonely.
Ingoma ka Lloyd G uLavender esigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Namhlanje ke bekulilanga lokunanza ukusetshenziswa kwe-condom emhlabeni jikelele ele World Condom Day. Sizwe njalo lokubana namhlanje bekulilanga lezothando i-Valentine's Day. Kama nguChris Gande lilale silitshiya ke ku-Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.